iqhakathekile kakhulu iqhakatheke kakhulu okumangalisayo ngathi sibili yayingamelanga ime yayivela imeli iqhubekiye iye phambili kodwa ke ngiyajabula kakhulu ukuthi uhulumende ngayisethe wayiphendukisa ilusizo kakhulu siyithathela la kubo emazweni akuthuthukile njabo America oAmerica bayakwenza kopi iBritain la yayikwenza ingaze yathe sumbile ukuqhubeka ikwenza kodwa komakhelwane bethu eBotswana kwabo bayalwenza uhlelo lolubaluqhuba luhlelo oluhle okumangalisayo olufundisa abatsha lubafundise njalo bese athathwa la kuma government department bafunde bebe le experience yemsebenzi bafundele imisebenzi bangene emsebenzini sebelolwazi lokufundiswa okuthile njalo sebesazi le mbali yelizwe labo ukuthi iminjani noma sebeseva kuziphi ingatsha besazi ukuthi ilizwe labo livele liyini livela ngapi imbali yelizwe nje ibe sibacacele sebesazi konke yembali yelizwe labo
bayakhala abanengi babagawule labe MDC bathi iZANU-PF lapha isilungiselela udlakela kukhetho luka 2023 ngoba esikhathini esedluleyo sesike sabona abe-National Youth Service laba besetshenziswa iZANU-PF ukutshaya abantu ngesikhathi zokhetho
hayi ngabantu abayesaba umnyama ongelampisi akukho lokhu ngithanda ukususa ukwesaba kwabo lokho ngithanda ukubabisela emuva ngithi lokwana kwayizolo uhulumende leyo khona ku-new dispensation esikiyo akukho konke lokho izinto zakuna zenziwa ngendlela eqondileyo ngaphansi kombuso ka President Emmerson Mnangagwa lokho kusegcekeni ngezinto ezenzakalayo lento esezenzakele lokusebenza kuhle phakathi kwelizwe kukhona lokuhlonipha ilungelo loluntu okukhona konke lokho kulethwe yi-new dispensation ukuhlonipha kwelungelo lokukhona kodwa laba abantu abahlala bekhala ngiyakwazi ukuthi bazama ukuthabisa abangani babo bekhuluma amanga besithi bona hayi i-National Youth Service izangcolisa lokhu lalokhuyana hatshi akukho i-National Youth Service izokuqinisa ilizwe ngokuthi abatsha bafundiswe ngembali yelizwe labo bese besiba khona njalo emsebenzini lapho bazabe befundela khona imisebenzi kuncedisa bona ontanga kuthi abafundiseni abasakhulayo.